bese bigita ezakha sihlangana lama chief sibona izinduna labo sobhuku sihlangana lama teacher lesisebenzi kuwo bigita sikhuluma labo ngendaba yokuthi kufanele kube lomanyana owezizukulwane zonke labantu bonke ukuthi elizweni kubeke lokuguquka ukuze sitshintshe impilo zabantu bonke kwele Zimbabwe iregardless ukuthi umuntu ngebandla liphi bezani pefa abuyile bezami kumisa imeeting zethu babanjwa indlala zabanika ukudla ukuthi hayi dlanini lamanzi nathani ngenxa yokuthi lilelungelo lokuthi libe lizokhuluma sile nkinga kuphela nxa libuya lifuna ukumisa ama-meeting ethu lifuna ukuthi upresident welizwe advocate Nelson Chamisa engaqhubekeli phambili ngomsebenzi yikho-ke sifake abatsha abathungamelwa ngusisiliya Chimbiri ukuthi bemise ukubana kungabi labantu abamisa ukuhamba kwethu lokuqhubeka kwenhlelo zethu so siyabonga abantu bemasingo ukuthi inhlelo zethu zihamba kuhle
manje njengoba kukhanya kulodlakela oluvela kwabanye amanye amabandla likhangelela ukuthi lizathatha njani lolu daba liyaqhubeka kunjalo na
ilizwe lonke siyathanyela ngoba abantu bonke balokuwelelana mfowethu ukuthi thina njengabahlali bemashingo singabe sisebunzimeni ukuthi siyayethuselwa amapholisa ekhuluma ukuthi hhayi thina sisebunzimeni kodwa sivumelana lo mumo eselizweni ukuthi ujaha kangena so kuyaveza ukubana-ke thina sizasuka lapha siye kwezinye indawo ezijiyeneyo kodwa-ke ilanga lingakatshoni ngitsho ilanga-ke lokuthi ipolitics zingakafike emaphethelweni ukuze ujahe engene sizame kasho ukuthi sabe sihambe ilizwe lonke ikakhulu-ke emaphandleni ngoba iZANU-P F ilokuqambela abantu amanga sithi hhayi siyathathela abantu-ke insimu nxa thina singangena sizamisa lokhu lalokhu thina sithi abantu kufanele bebekwazi ukuthi hhayi thina asimelanga lokhu simelela lokhu sibe siletha ukukhanya kundaba-ke zombusazi ukuze ilizwe lethu lephambili lokutshintshwa kwempilo yabantu so sisuka lapha sizatshela abantu ukuthi siyangaphi sisuka khona siyangaphi ngenxa yokuthi-ke yisikhathi sokuthi kube le nguquko elizweni
ngemva kokuya esigabeni lezi elihambe khona kubomaswingo khona ngapho lizaya ngaphi lile njongo yini yokubhoda ilizwe lonke
okokuqala ukuthi sesifake abatsha bethu ukuthi belungisise indaba yokuthi kwanza ukuqhubekela phambili singamiswanga asila nkinga labantu ababeya lama-plakadi asila nkinga labantu abeseza amalungelo abo okutshengisela sile nkinga labantu abathi thina siluze ilungelo lethu lokuhamba abathi i-freedom of movement so yindaba esiyilungisayo yokuqala okwesibili ngiyamuza upatrick thina masi uyawumana ukhuluma ngokuthi thina sile mbhobho lako konke akukhulumayo iZANU-P F iyazakala ngababulali iZANU-P F iyazakala bathanda into zokutshaya kwabantu le msindo thina sibuya lokuthula sibuya le nguquko asisoze samiswa ngubani lobani ngenxa yokuthi into zethu zisemthethweni iMDC ayisobandlela bhanwayo iMDC iyazakala iMDC Alliance ithungamelwa ngu-advocate Nelson Chamisa so sizaqhubekela phambili ngesikwenzayo silungiselela ukhetho luka-2023.